Our president, President Trump, also may lift some sanctions.
Umongameli Donald Trump ulakho ukuthi esule izijeziso zenotho. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehambe emazweni amaningi ehlangane lenkokheli. Iphephandaba le New York Times lilobe okujabulisayo ngokumele kwenzakale kwele Zimbabwe lokudlelana lelizwe leMelika. Kumele sibambisane kuhambo lolu.
Very strong constitutions. And we believe there are international standards well known. Adopted by the African Union, by SADC, by EU, by others.
Amazwe ethu alesisekelo zombuso ezibalulekileyo. Siyakwazi ukuthi kulendlela okumele amazwe ayilandele nxa eqhuba ukhetho. Lokhu kusendaweni ezinjenge-SADC, European Union lezinye. Indlela zokuqhuba ukhetho zikubeka sobala ukuthi kumele kwenziweni ukuze kube lokhetho olubalulekileyo njalo lokumele kulandele nxa sokwenziwa ukhetho. Lokhu kugoqela ukulandela imithetho yelizwe, ukuvuselela umnotho welizwe njalo lokuhlonipha ilungelo likaZulu.
What we've seen here and what we've heard here so far reinforces our great optimism about the future.
Asibuyanga lapha ukuze litshela ukuthi kumele lenze njani. Siyakwamukela ukuthi lifuna ukuthi sibe kuhambo olufanayo labantu beZimbabwe. Esikubonileyo lesikuzwileyo lapha kusinika ithemba lokuthi ikusasa ingabanhle kweZimbabwe nxa kungenziwa okufunakalayo. Abantu beZimbabwe bafunde okumangalisayo njalo balezimvelo eziningi okumangalisayo ezilonqedo. Singenza okuningi nxa singadonsa ndawonye.